Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izwi lokandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ziku 1 Ncwabakazi 2022 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, omela isigaba seNorton edalele eParliament uMnumzana Themba Mlizwa wethule athi ubufakazi bokuthi ayethandana laye uNkosazana Susan Mutami uqambela uMongameli Emmerson Mnangagwa amanga wokuthi wamdlwengula. Izakhamizi zelokithi lesizinda kobulawayo zimanyene zavalisa ibhawa ebelithiwa limemethekisa ubudlwangudlwangu kulelo lokithi elithiwa yimigalo.
Indawo leyo ungabantwana kolokuko boKristu okhoprate 6 njengoba ngitshilo besokungena uhambahamba labadala emacansini lapha imikhuhlane sisibanengi.
Abesifazane beZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi isehlangano sokubanjwa iganyavu kwabesifazane abayisithiyagalombili isikhathi sinye ngolwesine eJohannesburg sekubatshiye belovalo olukhulu.
Unokholwa noThembo ukuthi amaphoyisa azobabopha laba abantu nje lebabaphi izijeziso ezinkulu kakhulu ngoba umdlenguli akabheki nokuthi umuntu uvelaphi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Isigaba seNorton edalele eParliament uMnumzana Themba Mlizwa wethule athi ubufakazi bokuthi ayethandana laye uNkosazana Susan Mutami uqambela uMongameli Emmerson Mnangagwa amanga ukuthi wamdlwengula. Ekhuluma enkundleni yokuxhumana eTwitter ephejini lenhlanganiso yeZimi, uMlizwa uthe uMtami waqamba amanga ukuthi wathathelwa ubuntombi ngowayethandana laye owayengumphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe uMnumzana Sibusiso Moyo, kodwa esithi nguMnangagwa owaqala ukumdlwengula ngesikhathi engakathandani lo Moyo. uMlizwa uveze lapho okwalotshwa ngumtami kuTwitter esithi uMoyo nguye owamsusa ubuntombi. uMlizwa uthi ngalokho kumele konke akukhulumayo umtami kukhangelwe kabili ngoba kungelaqiniso. uMtami uthi wadlengulwa nguMongameli Mnangagwa ngesikhathi eleminyaka elithumelanhlanu, wasethandana lo Moyo ngemva kweminyaka emihlanu. Amapolisa akwele Australia habikwa ecwayisisa loludaba. Izakhamizi zelokithi lesizinda kobulawayo zimanyene zavalisa ibhawa ebelithiwa limemethekisa ubudlwangudlwangu kuleli lokithi elithiwa yimigalo. Ngemva kwemizamo yokudinga uncedo emapholiseni kusehlula, izakhamizi zaloba incwadi yezikhalazo ipetition eyasayinwa ngabantu abaningi yasiwa kuziphathamandla zamapholisa lezikahulumende ukuze kumiswe ukuthengisa utshwala kulindawo yona evele imele ithengise inyama kuphela. Esixoxele sinye isakhamuzi sesizinda uMnumzana Ray Phiri ukuze sizwe okunenge ngalolu daba.
Indawo leyo okuthiwa imigalo indawo leyo ebise ko-Richard, endaweni okuthiwa ko-Richard Complex, lapho kulokwa ngama-shop okuningi-ningi, barenta khonapho. Laba bemigalo yibude bengabanikazi bebhutsha leyo. Ibhutsha leyo ngiyathemba ibisemthethweni, kodwa ngapha ku-Beckert emuva kwebhutsha le kuthengiswa utshwala, kuthengiswa zonke izidaka eziyaziwa lezi. Into ethi ibuhlungu kakhulu ngendawo leyo ukuthi indawo leyo ibingela age limit. Ububona abantwana from as little as abo grade 6 begcwala khona, abantwana abangamantombaza. Uzobona lokho form 4 lokho kukhona lapha, ikakhulu abo form 4 laba ama local form 4 khona lapha, khona lapha benhlathi begcwala khonapho. Indawo le bekuyindawo edingcwelile kakhulu.
Kahle kahle kuyini kade kuthengiswa lapha njengoba sisizwa kuthiwa yibutcher, ibithengisa lotshwala obunjani?
Ye, lapha amantu bekungeni indawo ingena order. Njalo kuthi ngemva kwesikhathi abantu besizinda baya reporta emapolisi. Kodwa amapolisa manxa ebuya lapha ebengabantu abaxoxisana layo babalo. Kungela into abayenzayo. Bephuma lapha ebusha sebethwele amapaper bekizinyama. Lapha kwabasoba ukuthi khona no sebediziwe. Usithi nxa kuwa reporta bephonga ubuya bebuyile. Ngemva kwesikhatshana lapha before even 30 minutes sokuvula iradio sokutshaya iradio. How abantu bacela sebebona ukuthi lapha kulokudizwa nokudize bayafika ngakumphathi we station police station hayi sakuzange kwanceda ngalutho laye umphathi station akula into ayenzileyo la ngokutshengisa ukuthi laye ebengumuntu edizwa abantu basesithi hayi thina sesisadinwa ngokuthi silungisise indawo ethu ngoba indawo le indawo engcwelileyo indawo evumela abantu abancane ukuthi bezonatha utshwala belala khonapho indawo le bekungose ukuthi bekunatha utshwala kuphela indawo le ungabantwana kuloku ngokukristu okhokhokhethi 6 njengoba ngitshilo bekusoku yena uhamba hamba labadala emacansini lapha imikhuhlane sisiba sisibanengi lechabalala clinic is recorded i high level ema transmission diseases especially from this particular place sisizinda inxa yokuthi abantwana is little as grade 6 behamba labokhulu obokhulu abama 50s laba 60s bengakhiphi labo bokhulu bangkhona bebengelahloni ukuba bebuya bezomelela kungabantwana konoku kuncane kambe shwashwa ungukhulu uzohamba lomzulu wakho asokuhlola lo na ikuzulu ngasani so kuthe sokwehlula into zamapolisa lezi izakhamuzi aqonda kona ngalo ucommissioner zabhala ipetition yasayinwa ngama residents esizinda through i resident association bayihambisa kona ngale e police station commissioner bakhopha from commissioner to resident minister to the minister himself bazobhala bathi khona nxa ungasezo kulungisisa kuyinto lokho kwemigalo ngoba khangelani nipho sisi ivuliwe imigalo so labantu abanengi beloko bebulawa ebusuku bevela kona phe ngani ngasezi lungisisa indaba le kuyivala thina sizayivala sizathatha umthetho siwufake ezandleni zethu kwakuyiwonini yabantu besizinda lani liyakwazi ukuthi isizinda yindawo eyabantu abathuleyo kodwa ungabaqala abantu besizinda bakwenzela amanga sibili bayaziwa kobulawa yonke bayaziwa iZimbabwe yonke bezobaziwa ngumpresident kugayo bonaba abantu bazithulele ngabantu abapeace loving ngabantu abathanda ukuxoxa njalo abantu abadangerous akuzange kwathatha isikhathi esithi ngoba baba sebefake iwonini ukuthi khona lingayekela ukuthi lilungisise indaba le ngoba sisayifikisa emapoliseni sizayifaka emthethweni sizayifaka izinto lezi zandleni zethu hawu akuthathanga isikhathi undoda lo migalo wahle wa-odwa ukuthi evale wahle wa-odwa ukuthi khona ejike ukuthengisa utshwala njalo ngoba lala license yokuthengisa utshwala indawo le ngikhuluma kanje siyavalwa
umnumzana Ray Phiri isakhamuzi sesizinda ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo. Abesifazana beZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi isehlakalo sokudlwengulwa kwabesifazana abayisithiyagalombili sikhathi sinye ngolwesine eJohannesburg sekubachiye belovalo olukhulu. Amapolisa athi ixuku labalingisi abagoqela abesilisa abalichumi labesifazane abalichumi lambili bebethwebula umdlalo wokulingisa kumabonakude endaweni elemigodi yegolide engasasebenzi eKrugersdorp eJohannesburg. Kungalinde muntu kuqhamuke ixuku labesilisa abedlula ithumi lathi umuntu wonke akalale phansi ladlwe ngolabesifazane abayisithiyagalombili. Phakathi kwabesifazane laba oyedwa oleminyaka elithumi lasithiyagalolunye 19 udlungule ngabesilisa abalithumi. Uthuso Khumalo usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Lesi sehlakalo sokudlengulwa kwabesifazana bakwele South Africa abayisiyagalombili sesilethe ukuthukuthela kakhulu elizweni jikelele. Saphinda saletha kwesaba ukukhulu kwabesifazane abanenge. Owesifazane weZimbabwe uNkosazana Magugu Khumalo okhokhela inhlanganiso yeGugraund Genocide Survivors for Justice uthi sekusesabisa ukuhamba emigwaqweni njengoba lesi kungayisiso sehlakalo sakuqala sokudlengulwa kwabesifazana okushwaqisa inwele.
Sesesaba nokuphuma emakhaya ethu sihamba manje straden ngoba sesaba ukuthi sohlangana nomdlengule sinabantwana abantwana bamantombazana impilo zabo nje isisengcupheni isafety yabo ayikho guaranteed unokholwa nokuthemba ukuthi amaphoyisa azobabopha laba abantu nje lebabaphi izijeziso ezinkulu kakhulu ngoba umdlengule akabheki nokuthi umuntu uvelaphi.
Umunye wesifazane weZimbabwe unkosikazi Mesimvundla uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende aluthathe lamanyathelo udaba lokudlungulwa kwabesifazane kwele South Africa ngoba akusekho wesifazane ophephileyo.
It's high time wonke umuntu okumele sibambane khona singakhangela ukuthi ungumhlobo bani singakhangela ukuthi ubuya kuphi sithathe ubuzwe siwubeke eceleni sibambaneni against this crime silwisane lobugebengu obukhona ngoba ihlasimulisa umzimba kakhulu into eyenzakeleyo.
Isizalo seZimbabwe umnumzana Mlungisi Shabalala uthi sekuyisikhathi sokuthi abesilisa badlale phansi bakhuzane ngoba kungathi ukudlengula lokhu sekwedlulise amalawulo. Umongameli Cyril Ramaphosa laye uvezenti ukuthelwe enkulu ngalesi senzo wathi ufuna bonke abenze lokhu bebanjiwe baphoselwe ejele.
Mayulu mafowethu asihlonipheni abantu bengomama besifazane ngoba kuyinzala abantu. Umuntu akathi ma eseswele okokwenza empilweni engadlaleli ebantwini besimame. Siyacela mpela ukuthi uzame mpela ezindlela zokuthi usitotshwe laba bantu abakwenza.
Umphathindaba ogatsha lamapholisa umnumzana Bhekicele uthi amapholisa asexwayisisa ngalolu daba ikakhulu ngoba kukhanya abadlwenguli laba ngotsheketsha abasebenza kule migodi kanti ucatshangelwa ukuthi izalwane zaseLesotho. Uthi basalonda njalo ukuthi yindaba kwabesifazane laba abane babo bengadlwengulwanga kuleli qula nokuthi yindaba abesilisa abayisiyagalolunye abebelingisa kulo mdlalo bekwizizalwane zakwale Nigeria. Uthe sekubotshwe abesilisa abedlula amachumi ayisithupha 60 ngalolu daba kanti abathathu bakhona bayingxenye yokudlwengula lokhu. Ngokwesibalo samapholisa ulabesifazane abedlula izinkulungwane ezilichumi 10,818 abadlungulweyo kwele South Africa kunyanga ezintathu zokuqala komnyaka. Ngenyanga esifanayo elizweni lonke kubulewe abantu abedlula izinkulungwane zesithupha 6,083 kanti abaphose bafike inkulungwane 898 kulelo nani abesifazane. Numero 7 Johannesburg kwele South Africa ngingothuso Khumalo.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lomphathi ntambo wezisebenzi umnumzana Paul Mavima bakhangelelwe ukuhlangana lenkokheli yezisebenzi lamuhla eHarare kukhulunywa ngodaba loholo. Lokhu kwenzakala ngemva kokutshengisela kwezisebenzi zikahulumende ngeviki edluleyo okwamalanga amabili okungalandelwanga izisebenzi ezinenge. Kolunye udaba, ugatsha lwezemihloliso olwezimsec solwengezelele amalanga okubhadala imali yemihloliso kagrade 7 ole A level ngenye njalo iviki. Ilanga lokugcina lokubhadala bekuyiviki edluleyo kodwa sokuza kuba ngolwesihlanu oluzayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inani labazama ukuzibulala ngoba belemicabango egijimayo istress libikwa liqansa kobulawayo. Leli phephandaba lithi kulabantu abangamachumi amahlano lasithoba minembili 58 abasiwa esibhedlela ngemva kokuzama ukuthatha imphefumulo yabo kodwa kwehlula.
iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amankampani amaningi aweZimbabwe akhangelelwe ukuqinisa ubudlelwano lawakweleZambia. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba inkampani ekhuthaza ukuthengisela amanye amazwe eZimtrade iphathise amankampani eZimbabwe angamachumi amathathu embukisweni wezamabhizimusi kweleZambia kuyona le iviki. Kucho leli phephandaba. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngibingelele kubasakazi bestudio service 7 kwistudio 7 ontungamini Nkomo yabo Chris Gandhi. Linjani kodwa uhlobo zami umhlaba wonke jikelelayo. Mina ngiyaphila ngingu-Lazarus Kumbo obuya endaweni yakoDupute esigabeni sasedihilo. Ntakwezwakala bakithi inkulumo ekhulunywa yilaba ababala abantu. Laba bantu ababala abantu ngileqiniso lokuthi mina ababala abantu ngendlela eqondileyo. Ngoba mina mbesekhaya ngesikhathi bebala abantu kithi khona le Plumtree bebefika bebuza ukuthi umuntu olele lapha ovuke lapha nami ayohlala khona lapha ovuke lapha nami kusho ukuthi wena uma ungabe kade ukhona ekhaya ungavukanga khona apha sithi mhlawu usemlageni emlageni kabafikanga babephelele emakhaya kuphela efika bebuza lezo zinto bazabayazi njalo ukuthi abantu bangakanani bebuza abantu abalele khona apho kuphela bengabuza abantu abahlala khona apho leqiniso lokuthi uma ubala ufanele ubala ukuthi abantu abahlala khonapho. Ngingabi mude kakhulu lami ngizama nje ukuthi ngiqondise laphana ekuthini abantu banengi bona emathebeleleni. Njalo ingxaki yesilayo emathebeleleni yenza ukuthi njalo abantu bengabi baningi kakhulu njengezinye izizwe. Ikuthi thina sikhule kusetshenzwa lapha eGoli. Abantu abaningi babalekela lapha eGoli, abanye balabantu wabo khona lapha. So into enjalo yinto efanele ilungisiswe ngokukhitshwane izano PF lekaGawula. Sikhiphe sihlangene singabantu banye kungakhethekile ukuthi kulomthwakazi kulobani ezilonke kungaba leso nje lokubangula la meva ayini ayizalo PF kungaba into enhle masingabangi singabambisana yabo.
Salibonani bathakazi be studio 7 labalaleli ngiyalivingelela ngithi philani ngenkosi bese ngikhuthaza abalandeli bonke bese sisi ukuthi hamba le register ukuvota alokho kwenziwa izekhi izekhi siyacela isixolele ukuthi ngayezwa ama audit izekhi yekele ukublokiwini sizani bayabona nje lizwe leZimbabwe selifika amatitsha kahola abafundisa abantwana bethu kathi sibafika abantwana behlale ilanga lonke umntwana uyabefundisa update eyi-1 yabona nginxathi utitsha yabe le stress uyesibhedlela kula mithi sokumele ukuthi liphile ngamasejari andiyikuhlupheka khonjani izekhi yabithatha imali edizwa izanifa isikhwameni khohlwe ngabantu kathi umuntu engabulala umuntu uyahlala 1 week esitokisini sephandle yayekele kuthona sicala ke 5 years ungakhuluma iqiniso sobuwothi uvalele uyepika vele eZimbabwe iqiniso lingumuntu umgabo wakhuluma wathi munye andifunga andisesimfunga siyamcabanga umnaka kuthethe ilizwe after 10 days ilizwe selibulele uthethe ilizwe esandleni kamgabi ijigisi li 10 cents namhlanje ijigisi ngekuzula ithenga eZimbabwe so umbuso nalena sibe sizama ukukhipha thina so abafowethu laba babe sithi bona thina sivuke yeshonalizimu kwama kwathini thini no thina sivukile thina savuka kudala ikho singakulandeli khonkhana kweshonalizimu yabo abasitshela khona umuntu walwela ilizwe leli uJoshua Mqabuko Nkomo lama ovethi balilwela ilizwe balibambanisa so vele ukuthi kuthiwe sibe sesivuma thina sitshela thayilizwe liyaqunywa nini abantu belamba ungakhuluma ngento ezenzakala after 40 years kumbe vele ngathi yenzakala empilweni zethu so thina sihlupheke thina sikhuluma ngomuntu ofuna ukulungisa ilizwe next year sibone lati fune sesele 2 years siphila ke so sifuna ukunandi lati eZimbabwe ukukhanya ukuthi obaba bethu balweli ilizwe so thina sithiphambili ngesisi phambili ngeZimbabwe so vele sihambeni sivota ngobuningi bethu singakulekha kathi sizani buye lesizothwala nzima sihambeni ngobuningi sivota singadoni sikhuthaleneni sonke sivota izani PF izophuma kuphela siyabe sikhuleka kuNkulunkulu uNkulunkulu uzoze sizwe kuphela izekhi yona le yabaRoba yena lo yabethengwe ngemali sikhuleke uNkulunkulu ngelinye ngamtshaye ngesifo kubala ama result lesesibhedlela ngoba soze thina sibulawe ngumuntu umuntu oyabefuna ukusutha yena lemuli yakhe kohle ngabantu beZimbabwe yabona
abantu ngeke bekwazi ukuvota uningi thina sasezilonda sizintandane abazali sibebulwa yibo labantu eGugurahunda etsholoche North so sivotela abantu phela mase khuvotela sesibonisa kusawa na namadodela yabe ground asele sabe yena la sibula labazali koma thina sifundanga lena inothe namhlanje uyiphumelela ukufunda kodwa uthi sina siyavota sivotela abantu phezuko bazali bethu abafayo labantu bethu abafuthi abafayo asivoti thina cholosho north ibizo sibulala futhi nabantu bakamnanga kwena izigebengu livoti sabantu enkani abantu bengalifuna ukulivotela nabantu bakamnanga asilivoteli thina cholosho kanti libuye futhi sizenza konke yana la kwenza ngo-1980 asilincenge sisabe futhi
salibonani basazi bakasitikiseni injani lina lisilethela indaba ezihle usitungamile inkomo Gibbs Dube labo sithandekile emhlanga labo Anastasia Ndlovu lonke nje lizizwe nje ibongiwe hhayi ngiyalibingelela egama lamoren thuma ngisemadogonye esigabeni sikabhango induna ngobhango ngilisa ngomadenga so hhayi ngisithe kungikhuluma lami labafowethu lapha ngisithe hhayi nanti qembu elihle CCC asambeni olutsha siyeregista 2023 sibona nokuthi siyangaphi 2023 same siregista ngokuningi ma-champion bantu lonke nje sibe ngama-champion sonkeni same siregista sonkeni bantu benkosi beZimbabwe yeZimbabwe ngethu ibe ngethu next year 2023 asibambeni ngezandla kuze sithole umsebenzi mayothi sithole umsebenzi eZimbabwe lisebenze kahle ama-diasporans ibe khona lapha ekhaya ababuye bezoregister ama-diasporans bezoregister kuze 2023 maybe bengathola inhlala kahle lapha emakhaya eZimbabwe.
Ngike ngibulise yini zasakazi beStudio 7 kanye nani lonke balaleli bomsakazo oyingqungquthela. Ngingamafishane nje into esengisithi ukubamba indaba yasematopo leyo ngazi ukuthi nami ngizoyiphatha kanjani. Mina nje isimanga sakhona sokuthi bayayibiza mpela bethi ngu-Ward 20 wakhona ukhansela wakhona ngubani ngoba ungaphinga ukuthatha nje iplazi ukuthi iplazi lelana ngowadi bani lingenabantu lingenakhansela. Njalo Angiston Sibanda lo okhuluma nje khulumela leyo ndaba sometimes kwamelelike limhluwe livela limhluze naye limbonisise ukuthi naye vele akekho lapha khona hayi ungumalulwane oligundwane ngakwazi ukuthumiwa kwesinye isikhathi uyamthola ekhuluma mpela elwela lonelibandla elisiqinayo thina so angeke sikuthembe yani lo kansela nje wakuthiwa ku-Ward 20 ukhansela wakhona akabe nguyokhulumayo hhayi ukuthi kuye kukhuluma u-Angiston Sibanda. Siyabonga ukhulumayo Thulani Ndlovu enkayi kwesikhobokhobo.
Sanibonani kustudio 7 sanibonani khwangapho njani bonke mthokazi omuhle mthokazi okucelekileyo fifa mthokazi mina lapha ndesiqongoselo kakhulu esenzakala kakhulu emakhansilini la khona lapho abusayo kathesi ngoba kule ndawo ezenzakalayo ezokuthi i-land delivery ikhanya i-land delivery ikhanya vele ama-charges awo bangana aku-secret angana waqedakala ukuthi aphuma njani izitendi siyaphuma sozifihliwe njengendaweni zevirtual force lapho engikhona izitendi zakhona azitshelwa lutho ukuthi abantu ziyakuchajwa njani asikwazi ukuthi bafuna ukuzichaja overcharge ukwenzela ukuthi abantu abaningi labana abayehlulekayo kungabiabalengelazimali ezizwayo bahluleke ukuthi bafinyelele ukuthi bazibhadalele. So bengicela ukuthi sisiyokhona kwanisa ukuthi balungise kwamasinyane into zona zinga-affekthi abantu abaningi. Siyabonga Studio 7 ngiyabingelela yimi ufanele mpofo vele igolutshena komloyiswa khona ngalezitolo ngiqathe sabantu bakithi ubingelela ubaba umncane uHoward komloyiswa kwangapho njani ngizama ukuthi abantu batshintshe njengoba ngisobhuli tshintshalela abantu batshintshe bantu iZimbabwe sifile lokhu befika berocha abantu bezanu kwangapho emakhaya lokhu bebafotisisa ukuthi bafotelisanu izinto zidulile khombulana ezibhedlela kula mithi emaklinikhi bompilo ungagulwe admitwe esibhedlela kula mithi ozayithola kodwa bona babe buya lezinto ezingenamsebenzi emakhaya berobha abantu bethi nakulokhu besenzela ukuthi ikholo lithi sengiphathele imali lo ungamadola lokho abakhuluma ngakho phathe isiphedlela kula madokotela kula mihla fundani ukuthi nxa befika besithi babuya lalokho kwizinto kwabezerobha ngakho emakhaya lina batsheleni ukuthi kathi khathe isiphedlela sokulamadokotela yini sokulemimithi yini hantu abantu vele babe befukurobha ngokuthi abantu emakhaya babekwazi ukuthi e abakwazi ukuthi lapha kulani ezibhedlela kulani imigwaqo ufile imigwaqo ufile ngosize enkaya orodwa lo kodwa bona babe befukuza ukuthiwa e igolitshena ngapho iwinizanu njani ibizwelinje libolile linje so abantu abazama ukurejista bavote emakhaya bavote bangavotele njani batshintshe bavotele noma i-CCC le kodwa umthwakazi ukhona phela sikhumbule kulo mthwakazi ozakhulula abantu besindebeleni sesifuna nje kuphela ukuthi kutshintshe izanu siyabonga ngibingelele bonke kwangapho kurejena kumntu yisezitolo koma undula kolabo sebatshona bejayiva khona abafana abaningi
hallo Studio 7 hallo Studio 7 ajeke mbizi kabahlaziyeza umbusazwe kungani South Africa ingaziyenzi xenophobia asozuza amazwe sentshonalanga obritain labo America besithi human rights abuse kungani ngicela abahlaziyeza umbusazwe ukuthi ke bengichasisele ukuthi South Africa ingaziyenzi xenophobia abayikhondemi yabona
Siyabonga balaleli bethu ngokusithumela imilayezo yenu ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukuze Melika, udaba lokuthi owayengumongameli weMelika umnumzana Donald Trump uzancindisa kukhetho oluzayo lokudinga umongameli welizwe ludale ukuxokozela kubandla lama-Republicans. Abanye bathi imbali ka-Trump ikakhulu ukufuna ukugenqula impumela yokhetho lwedluleyo izamgwenqa, kodwa abamsekelayo bathi umnotho welizwe leMelika wawungcono njalo lempi ye-Ukraine leRussia yayingeke yabakhona phansi kombuso wakhe, ngalokho kumele aphiwe elinye ithuba. Siqoxelo landela izombusazo weMelika umnumzana Zenzo Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Babu Gandhi nabalaleli ninjani? UDonald Trump amathuba akhe ukuthi aphenduke anciphe kakhulu. Asimboni ephumelela kule nqubo eqhubekayo ecwaninga ngokwenzeka ngalesi yasikhathi. Simbona engumuntu ama-Democrats ezamethesa icala elingase limvimbe ukuthi aphinde abuye ezozama ukuthi ame okhethweni lololuzayo, ngoba futhi okunye esikubona lapha eza kusebenzisa ama-Democrats kakhulu yikuthi u-Trump siyakwazi ukuthi kade vele kulozokozoko oluthi ubedla sitya sinye no-Putin. Kulokhu ke ukuqhubeka manje kulempi ekhona phakathi kweRussia neUkraine, siyabona ukungenela kweAmerica ukuthi ingene kakhulu ekuzameni ukulekelela iUkraine, ngoba kubo kakhulukazi amaDemocrats asetholile into abangayiphindiselela ngayo kuPutin, ngoba siyakwazi phela ukuthi uPutin uyena owona iparty kaHillary Clinton. Kushuthi yinto nje singathuma sikhuluma ngayo lena, siqhumanise izinto zibe nengi, sibuyela emuva ukuthi sibone ukuthi sifika kanjani kulokhu esikhuluma ngakho. Uma ngithi mina uDonald Trump amathuba okuthi abuyele bazakwenza ukuthi ebe mancane kakhulu, nothi nje ukuthi kuze kufike ukuthi avotele, bazovele bamvimbe ukuthi kungafiki lelo thuba lokuthi ame okhethwe, ngoba okukhona manje ukuthi nalaba abahleli kulolu cwaningo siyabona ukuthi ngabantu ikakhulukazi abanga kulelicele lamademocrats. Yebo kambe udaba olufana nalolu luyaluhlalelwe ezingeni lwawo wonke amaqembu nje azepolitiki, kodwa nje siyabona nje ngendlela okuculwa ngalo ukuthi kukhanya ungathi ikhuba liyatshona kakhulu ngakusayidi likaDonald Trump.
Umnumzana Zenzo Nkomo olandela izombusazwe weMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Omela isigaba senothone edalele eParliamente umnumzana Themba Mliswa wethule athi ubufakazi bokuthi uSusan Mudami uqamba amanga. Izakhamizi zelokishi lesizinda zimanyene zavalisa ibhawa elithiwa imigalo ebelimemethekisa ubudlwangudlwangu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.